Loku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo mhlazi ku 2 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso sabempila kahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlike ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West ezingcono kulabe zigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempila kahle. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempila kahle. Owake wamela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Bosibanda ubhodabhode ngendawo eBinga ekhangela umumo. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi amamaski kungani abantu belokhu bengawagqoki, njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobuningi babo, i-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlike ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya ningi bahlatshiwe ama vaccination ekwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga. Ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engiyibone angani iyashota kakhulu ngaphakathi na kweconstituents. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center eManjolo nge-Friday, ngibona amapholisa enforcer ama-regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi
ukuthi bake ba balumkhuhlane lo kumbe asebethiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapha ePinga.
Ngitholile Chris imizi njengoba ngichilo eyabivali umuzi wonke abantu belele omunye ulele laphana omunye ulele laphana omunye ulele laphana abantu abagulayo bakhona bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi iCovid esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama testing kits awatholakali angila lapho engengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothi abantu bahambile ba testa ukuthi betholakala ukuthi bala yini iCovid kumbe kabalayo so akula ama testing kits ngenxa yalokho mfike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe ngithole ukuthiwa khona no kulondoda obhubhileyo kazange ebhule ube right upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula so into engiyibonayo ukuthi kutsho ukuthi kukhona abantu abanengi abangabe bebulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba sePinga edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBinga. Lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo kodwa inzwabethi zase zivele zawusabalalisa engcingweni zabantu isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade isigcwele ukuthi umama lo uzibulele ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengagqokanga.
Ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengagqokanga sisihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi hayi sokuvame kakhulu sokubhafile njalo ngicabanga ukuthi akusikho ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babelawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze kusho ukuthi kudala sasingakuboni kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengagqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizo ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho ngicabanga ukuthi ngowambono babevele bezakwenza abantu ngabe amafoni ayekhona
khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini
ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisane uthando singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni umbothando omunye useBotswana omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni uthole ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke ukuthi umuntu hayi ma umuntu engithumele isithombe sakhe engagqokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njengoba ngingakwazi ukuthi ngimbone nsuku zonke umuntu lo ehlala kude njalo asingesi sikuphike kuyindlela
indlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana. Lobo abantu kwesinye isikhathi bebengasi ukuthi bahlalelana kude nakude, behlalelana eduzani kodwa besekudlelwaneni. Sokuvamile ukuthi sikubone abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando. Akunzima futhi lokuthi sithi sikugqeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo kunjani buqine. Noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube lemiphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe ukuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalowo munye abe sesiba lenhliziyo ebuhlungu athatha izithombe aziphanyekekwe ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantwini ongamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lo alahleke kumbatshontshwe acine sezandleni zomuntu ozathi maye ethola leyo lowo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalise enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalobo bantu zifika ezandleni emehlweni abantu akungamelanga ukuthi ngani bayazibona.
Lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli wanhlanganiso mnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxelayo ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha eMandebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaya eMashonaland ngenza ibhinduka leMount Darwin. Into engizibonile ethe ngizidinga ethe ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo le.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayi, okokuqala ukuthi i-political intimidation ukwethuselana hayi kuyafanana laphana lalaphana kodwa eMandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukura hundi i-genocide. Ngale eMashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuni ukulandela izanu uyaxotshwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi maningi amadamu lamabhohosi abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo ezeMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Iclinic lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha eMandebeleni ngabushwane sokukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary amacolleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzikikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zihle ziningi kodwa okufana nayo ukuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga. Lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngalokho okuthiwa conditions of service le remuneration konke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abanyazana engavele phuhle sebela madoda kuyaya lokupha okubugcile obuthize. Ngithe ngisengicubungula sengifaka sibili iconclusion ngabona ukuthi kule ratio sithi out of 10 eMashonaland bale 7 esendebeleni ngapha
3, ratio yangkona is 7-3. Izinto zonke ezenziwa ngale. Ngenxa yokuthi irrigation ngapha eMandebele nakulamanzi, ngale emashonaland kulamanzi abafunayo, ama capital projects, amadamu lemigwaqo emashonaland. Konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo lefertilizer udlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3-7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulonesihluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasmanda, umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust kumbe PIST, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika lemali efika phose amakhulu amabili $180 le cell phone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane lecoronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Akusitudio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages madoda ngapha sifuna inhlanyelo ugahlompo sibuqayise kulima ifertilizer konke kube kukhona lapho silime ngoba izulu lenyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu edinga siyabonga 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 libale yami udonyi izwe kujonga kona ngale kontungameli
ngiyabingelela basukusakaza yesitudio 7 abalaleli bonke nje abathanda izindaba zeqiniso. Hayi lapho ezindaba zilosuku olukhulu kambe kusukisela ku-1980 sibusa izanu PF le engavumile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho lutho izanu leyi ilizwe lisile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasifuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekeleni thinje ngo-23 izanu liphume ikitshabalale nje isibethi sengumoya sithwele nzima sithwele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele ngeza ngizeyi iphele hayi Zimbabwe kubuhlungushe kulesihluko eZimbabwe siyahlupheka nyabona okhulumayo kumanyathi usekhezi
ye kwestudio 7 ngingomunye umlaleli westudio 7 engeke ngizitsho ibizo lami ngibulisa kwestudio 7 ngithi ginjani yezwa lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota ukuvotwa thina ngapha emandebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sisaza ngeke siyekele ukuvota kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunina ofelwe nguyise imigwaqo ifile izikolo zifile izibhedlela zifile ke abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwazi asisawazi kuphela ukuthi siphephela ngabe sesiphila nje kuphela
abantu baba studio sendeni abasabazi bonke labalaleli okhulumayo uMthulane Henry endaweni yasekhezi hayi siyakhala bafowethu siyakhala khala konye kanye bonke abantu basezimbabwe bona uncindezelo lamakhorona atholakala kubhasi yezobho ugovernment lokhu ebulala abantu ngekhorona ebagcwalisa beminyana waye ngafakanga amakhumbi namateksi lawo amakhumbi lawo athwala loba abantu abangazi bengagcwali ikhumbi nokebhasi igcwalisa abantu nguyo ozibulalela abantu bethu lo phela hhayi siyakwazi ujayele lokhu kukwenza so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala otherwise umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu nguye ongase nguye kahle oyenza into esiphumendeleyo ekuvikela abantu icorona kade nguye wabulalayo hhayi siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto sikwazi ukubambana sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaphali izimpi siyabonga
Studio 7 sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo abenzacela lapha nokuPaula kuFelix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile kuMDC lapho bakade ukhona khona njengoba nje zongathi mhlambe subalekile wenze kahle wabaleka eMDC siyakucela ke mdala amavoti uze la kuMRP ngabantu bakomthwakazi bathi angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashona njengamanje uChamisa khona lapho njengoba ubalekile kanje tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini kuMDC Alliance angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini uFelix Magalela mapha ubonile ukuthi kona uChamisa ngumuntu ongacabangiyo okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele kodwa ke kafuni kona lokho ufuna ukuthi niyovotela nonke izano ezi MDC nizovotela izano ngoba iMDC iphethwe nguMonzora so awuChamisa usebalahlekisile abantu bakaNkulunkulu ende ngangibatshelile ngathi ngoChamisa lo sonithiye 13 kangelanike
sanibonani sanibonani kuStudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula ama iaudio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi mina ngeke ngibe lokuzibuza ukuthi kanti inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini eParliament ngoba indawo eziningi akulalutho thina silubona sebelwenza ikakhulu lemigwaqo lesikhala ngemigwaqo abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka kodwa kwamanje imigwaqo mayinjani akusuka kube nzima so siyacela ukuthi abamele inkayi or amaparlament emaparlamenti ngale siyacela ukubana like liphakamise inyawo la mali separlamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liright indawo lingalungisi lutho so siyacela ukuthi like lilungise into ebonakalayo
salibonani Studio 7 linjani hayi thina ngapha ekubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila bakithi ngithanda ukuphawula kancane mina kulento engikhathazayo lapha kuStudio 7 nginanzelela ukuthi kakhulu ama-message eliwabalayo la ngawabantu abachothozayo labathethisayo kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakeha abantu indlebe hhayi aliwafuni loko yiko kokuqala kuyangikhathaza ake lihlale phansi liwahluze khonapha ama-message okumele abalwe ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano ne-MDC indaba yezano ne-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho okukhulunywa bakithi akusoze kuphela i-MDC ngumntana ezano lokho siyakwazi kodwa ukuze izanu ibe neprize emandleni iphele amandla usiba ngilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi abantu bazakhumbula igama likayise ibizo likayise ngiyalitshela izanu izakwenza into ezidintileyo izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngqi ngoba unkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha futhi ulabasekeli abaningi ama-elections 2023 lawa asimvoteleni usiba ngilizwe lizabona into ziyatshintsha ezizakho ngiyabonga
ngibonani sanibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo Henry Thulani ekezi hayi lami ngithembe kumbono namhlanje basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke sizwa pele COVID 19 eZimbabwe ibhahile impela iningi kakhulu mina ngithi lobu government yethu ikhalisa abantu ukuzuba COVID gcwala bayekela njani abantu kuba le COVID 19 ebagcwalise izimoto yenzani yenzimali
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azila gcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kubele lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi ama-mask ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona kathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba abasemadolobheni zasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinumber zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwala akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo we-COVID. Ungakhangela lokho kwazimuka abantu bahlatshwa akubangcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.